Umzimba kaNkosazana Zamkeliso Dlamini obe ngu-District Education Inspector uthole izingcitshi zokubhukutha ezinguhlangothi le-South Upper Unit edamu leMenebulamba izolo ntambama okungaba ngamakhilomitha amahlanu kusukela ebholorhweni abathethwe khona ngufula Mansithi ngoMvulo obehamba noMadlamini obona ngokusetshenziswa kwezimali kolu hlangothi lwezemfundo uMnumzana Richard Nandoro akabonakali njalo amapholisa azaqhubekela phambili emdinga namhla. Kutholakale ibhulugwe lakhe ebelinesikhwama sakhe semali kanye lezithupha. Isikhwama semali sikaMadlamini okubika besile mali engaba zinkulungwane ezintathu zamadola sikhuthuziwe kwatholakala kuphela izithupha lezinye nje incwadi zakhe. UMnumzana Moses Banda isakhamuzi seNtalale uveze ukudana ngalingozi.
Ingozi le yenzakale kumamsisi small stream othela kupelele river kuthange ngezulu la kuthange laphana around 7:30 kusiya kuma 8.
Izakhamizi zethi lingozi ibingavikeleka nga amabholoho akulendawo alungisiwe ngokweqondileyo. UMnumzana Brighton Nare ngomunye wabalombono lomo.
Amabhoko akwekanikanga ibridge engaselingcono ngopelele wala last time lapho sakathatha ibhasi. Hayi, into enginazayo ukuthi thina ngapho nganasikho eZimbabwe ngani sikwenye ilizwe ngoba ngendlela okwenza ngakhona amabholoho ethu vele aphuwali made amayombe sinzathiwa ngusinithi so vele hayi imigwaqo yakithi amabhoko akhona aphuwa hayi vele asinake asinanzwa.
Esinye isakhamuzi seNtalale uNkosazana Caroline Dube uthi badabukile ngalingozi. Ugcizelele sithi kuyadingeka ukuthi uhulumende alungise amabholokhwe afana lala.
Hayi, into le eyenzakele endaweni yaseNtalale kuwathi levili isizisa ubuhlungu ngokulahlekelwa okukhulu. Ebese sikucela kuhulumende bese sicela uncedo lokuthi asincedise ikakhulu ebrijini asilungisele sibili umgwaqo ngoba ibridi lakhona livele liphansi njalo ngumfula omncane ongakhangelekanga ukuthi ungayenza ingozi kodwa usudale ingozi ebuhlungu.
Ukansila weNtalale uMnumzana Khosa Ndlovu uthi bathintekile ngale ngozi njengezakhamizi Ntalale ngoba belahlekelwe kakhulu esikolo.
Sisebenze labo ezikolo, ezikolo sisebenze labo kuhle kakhulu. I remember one time last year but one sike saba le problem esikolo seNtalale. We seek the advice from kubo bonke both of them. Ngabantu abasiphathisa kakhulu futhi ngendlela enhlelo yokuzwisisa awusali uthandabuza nxa ekucebiseni nxa akade besicebisa khona.
Imbongo uNcwembi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi seNtalale njalo esebenzelane labe-Traffic Safety Council ukhuthaza abashayeli bezimota ukuthi batshayele ngonanzelelo ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ngiyake ngikhulume kakhulu ukuthi abantu bangagijimi kakhulu, bangajahi isikhathi sezulu kakhulu nxa kubayima kumbe kuphazima. Lamalayiti kalayiti kahle amanzi ufake kwangukuphansi ilayiti liyachaye ngangangale. So kumele wonke lapho okwazi nxa kunesifula ba-slow it down, bahambe kahle, bawuhloniphe umgwaqo ngoba kithe siphelele emgwaqweni.
Unobhala ugatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisani Thabela ngomunye weziphathamandla zikahulumende ebezikhona eNtalale. Ngimele iStudio 7 ngiseNtalale ngu-Albert Mube. Yeah.